Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ibandla lezaphu lithi lisaxwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzanu PF eyangehaba kubandla le-PF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Mohadi labanye. Ibandla lezaphu lithi lisaxwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzanu PF eyangehaba kubandla lezanu PF egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Hadi labanye edalele parlamente.
Udubo lusukelwa ba ekuthini isuke yakhulunyelwa emasekweni ingakaqedi ukwenza ama-consultations.
Ingcweti kwezempilakahle ithi abantu bengesabi uhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba kulembiko yokuthi uhlobo lwenye yamajekiseni e-COVID-19 usumisiwe ukusetshenziswa ngoba abanye abahlatshwayo banquma igazi kwafa loyedwa.
Sentendiyani ukuthi nxa kuzile umuthi kulivasini ezikela ukufa kungcono ukuthi ngiyisebenzisele vasini kulokuthi umele likufa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbhuqazwe wegugurawundi uludaba oluthinta isizwe sonke okumele lukhulunywe ngalo, kudingwe isisombululo.
AmaNdebele athi izenzo kungemazwi. Ubaba okhulumayo ukuthi abantu abakhulume bekhululekile, uhlupho yikuthi akathembakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezaphu lithi lisaxwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzanu PF eyangehaba kumandla le-PF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Mohadi labanye edalele parlamente. Lokhu bakwenza ngoba kukhe kwaxotshwa enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance kudalele parlamente lamakhansili ngoba bethiwa baxexebuka kwamanye amabandla. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indaba enjalo ike yakhulumeka phakathi kwamalunga ebandla. Udubo lusukelwa ba ekuthini isuke yakhulunyelwa emasekweni ingakaqedi ukwenza ama-consultations akade siwayenza kulandela ukukonona kwamanye amalunga ngendlela abanye amalunga akuzanu PF aziphatha ngakhona laba abazenza izaphu ephakathi kwezanu PF. Sithanda ukunanzelela ukuthi izaphu yaphuma ku-Unit Accord ngo-2009 kodwa-ke silokhu silabantu abazibiza ngezaphu ephakathi kwezanu PF. So ukukhonona kwamalunga lawa yikho okwenze kwaba lo mbono singathi i-suggestion ukuthi mhlawumbe bengaxotshwa parlamenti la ku-government uma besebenzisa igama lezaphu ngoba izaphu ayikho lapho. So indaba isuke yaphuma ama-consultations engakayenziwa njalo inhlangano ekadimele iphathe lolu daba engakayenziwa. So kulapho esikhona ma-consultations.
Kahle kahle ngobani elifuna ukuthi baxotshwe kumbe kwenziwe lokho okuthiwa ngama-recalls?
Belikhangelele ukuthi kahle kahle ngobani elifuna ukuthi basuswe?
Ngingathi amalunga into abayikhangelele kakhulu yikucitsha lawa amanga asetshenziswa ngabanye abathanda ukuthi besilungisele itafula zokudlela bekuzanu PF, abantu abacatsha ngegama lezaphu ikanti bona bagijimisa inhlelo zezanu PF njalo bengamalunga ezanu PF. Iyo injongo enkulu ekade khona ukucitha lawo manga lokubonisa sobala ukuthi izaphu ayikho. So amanga lawo asetshenziswayo ngabanye abathangasela abokhaya moyo abathangasela abokempo mwadi abazenza abantu bezaphu kuzano PF yiyo okade efuna ukucitshwa.
Ungasitshela ukuthi umhlangano wenu omqoka iCongress kade likhangelele ukuthi ibe khona isidluliselweni phambili ungasipha izizathu zangkhona lokuthi kuhamba njani ukwakathesi
ubumele ube khona ekupheleni kwa-April kodwa siwudlulisele phambili ku-August lanxa singakatholi i-date kodwa ngenyanga ka-August kulapho esizaba khona le-Congress loku kulandela ama-province ambalwa ebhalele i-National People's Council becela ukuthi mhlawumbe kungadluliselwa phambili ngoba bebengakaqedi njalo ababonti bebezakwazi ukuqeda amalungiselelo for i-date ka-April. So kude sekuhlaliwe i-NPC ihlalile kuhla ka-10 April yabona ulungile ukuthi kubelalela ama-provinces nawo kudluliselwa phambili.
Lo ke ngumnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli semandla lezaphu ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseSouth Africa. Kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwejekiseni ye-Johnson and Johnson eyokuvikela igciwane le-coronavirus, usikhwicamfundo Dokotela Elophi Sibanda uthi akufanelanga abantu besabe ukuhlatshwa amajekiseni la ngoba eletha impilo njalo iphutha lawo lilincinyane kakhulu. Abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili sebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 elizweni. UDokotela Sibanda yena othi wemukela umjovo we-Sinopharm ingcwethi iyaqeqetsha ngamajekiseni la ezifundweni ze-vaccinology njalo uthi uhlezi ewacubungula ukuthi asebenza ngemfanelo na, kukanti uyafinyelela lembiko ehlaziya ukusebenza kwawo. Uthi ngaphandle kombiko owodwa eZimbabwe lapho isigulane esaba lohlupho oluthile ngemva kokuhlaba enye yamajekiseni la, akukho okunye okubi osokuvelile ngemva kokuhlatshwa amajekiseni la.
Imfundo yami specialty yami ithiwa nge-clinical immunology. I-clinical immunology into esifunda ngayo i-vaccinology ukuthi i-vaccine izasebenza njani, njalo la imithi yama-vaccines elikhuluma ngayo siyazwile siwacubungulile sakhangela ukuthi ayenziwe njani, asebenza njani, anceda kumbe kanceda. Umbono esiphuma nawo yikuthi asanele labasebenzisi ngoba ikela ukugula azikufa kazikeli ukuba i-COVID ungayibamba leyo mkhuhlane awuguli ekwenzela ukuthi uze esibhedlela, njalo ukufa kuyavikeleleka emkhuhlaneni. Impendulo yami ukuthi nxa kuzile umuthi kumbe i-vaccine evikela ukufa kungcono ukuthi ngiyisebenzisele i-vaccine kunokuthi imele likufa. Impendulo yami.
Usitshele okuhle ngale ijekiseni singathi ngama-advantages, okunye okungalethwa yimithi leya okungakhathaza umzimba ukusasa. Uthini ngomuthi lo we-Johnson and Johnson njengoba sesizwa ukuthi kulabanye abagulayo ingozi yini kumbe hayi balutshwana kakhulu ukuthi ibe yingozi?
Isayimo zakhe zonke zivele eChina kuzokuya evela e-India. Yizo esezifikile ezintathu lezo. Johnson and Johnson le zivela kwamanye amazwe ilama-advantages okuthi uyiphendule ukuthi after 2 weeks or 4 weeks izohlatshwa. I-Johnson and Johnson ihlatshwa kakhulu. amaplots ezwakala one in 6.5 million people. So when umhlaba wonke jikelele i-Johnson and Johnson abantu abakube kani kungela injection one in a million iyaba le clot yakhona leyo. Ngokubona kwethu akulasizathu sokuthi kuthiwe i-Jackson iyebangele amaplot ngoba ayezakala njalo. Okuthiyanayo ukuthi idakeya kule monitoring, intense monitoring yabantu abavaccinatiwe yikho kubonakele ukuthi kunabantu but abathiyanayo lenano esivele siyibona kungela jackson. So i-Jackson
sesikhangela ke lokho kuthiwa i-head immunity uhulumende athi ufuna ukuthi afike kulo lelo zinga. Singathi iningi lokho lisengozini yokuthi lithole leli gcikwane le-coronavirus njengoba abantu abaningi bengahlali.
Okokuthi umkhuhlane lo usuhlehlile ukuthi kunamathele abantu ngoba abaningi bakhona babe sebevikelekile. Ngithi abahlatshiwe balithwani kakhulu ngoba ukhangela ukuthi ngabe ukasigaba abantu aba-6 million, 7 million ukuthi be-head immunity. I-500,000 akasikayifiki. So sikhatshana naye ngapho bekungakhuthazeka ukuthi abantu badinge ukuthi bahlabe ngabe amajekiseni lapho esasekhona. Ijekiseni yonke ekhona ingcono kungabe ngono ingathi lokumelela umhlangano lomkhuhlane we-COVID-19. Asikile amajekiseni malikhala asenze khava abantu abaningi but ngaba kuhle ukuthi labo abalexesha lokuthi bazuzele amajekiseni bahlala.
Lo ngusikhuchamfundo udokotela Elopis Banda ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kumanani ethulwe izolo, lolu gatsha luthi kulabantu abangama-53 ababanjwe leli gcikwane elizweni jikelele. Kwababhubhileyo, oyedwa ngoweHarare lomunye ngowakobulawayo. Iningi lababanjwe igciwane leli abangama-22 ngabakobulawayo. Kulandele esigabeni seMathebeleland South okulabalitshumi lane 14 ababanjwe leli gciwane kumanani aphume izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbhuqazwe weGugurawundi uludaba oluthinta isizwe sonke olumele lukhulunywe ngalo kudingwe isisombululo. Ekhuluma emsakazweni weZBC izolo uMnangagwa uthe abathinteka kubi ngesigalesi kumele baphiwe ithuba lokuza phambili bakhulume ngalolu daba. Umbhuqazwe weGugurawundi lo wabulalisa abantu abedlula 20,000 becobodiswa libutho le-50 Brigade esigabeni se-Midlands laseMathebeleland phakathi kweminyaka ka-1983 lo-1987. Kuze kube namuhla kulokhu kulokufuthelana kulezizabelo iningi lisithi abaphatheka ekubulalweni kwabantu kumele babotshwe kanti lo hulumende axolise abuye njalo ahlawule abantu. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa ongomunye owetheswa icala lokuphatheka kulumbhuqazwe, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ephakathi kokukhulumisana loZulu ngeGugurawundi eyebheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
AmaNdebele athi izenzo kungemazwi. Ubaba okhulumayo ukuthi abantu abakhulume bekhululekile uhlupho yikuthi akathembakali. Kuningi asekuthilo okuphikisana nalokho okwenzakalayo. Ngikhuluma nginjenje ngisenkabazwe angavumelanga ukubana ibe lelizwi etafuleni yokukhuluma ngombhuqazo ngemva komnyaka ophelileyo lapha lela khona abafelwayo ama-victims esala ukuthi izinduna zenkabazwe zikhulume. So okungumbuzo yikuthi kathesi usetshintshile yini ngumbuzo wokuqala. Okwesibili, uyakhuluma yena uthi kakuthiwe amagosa akhe abangabasekeli bakhe abezanu PF immediately qeda ukuthi njalo basho something else. Ulabanye bathi kwadlula ulo obedi umpofu ngusecretary of administration uthi kukhulunywa ngabantu bedorobheni kodwa abantu emakhaya bathule kodwa bathulanga ukuthi ukuthula kwabo kuyakhuluma. Bengilabo abantu bagcwele ukwesaba abala kuthemba uhulumende lokuthi bengakukhuluma beqhubeke beseke. Akaqale enikeza abantu ithemba lokuthini akutshoyo yikho akuphilayo kodwa lokho kuthi besitanta bakhulume kodwa enganiki abantu i-assurance yokuthini bengazi bekhuluma basozibalandelwa ngoba phela abantu abalandela abantu bebethusele kuzaba nzima ukuthi abantu bekhululeke and ukuthi ngabantu bathule akutsho ukuthi bajabula.
Emidlezi lapho othi ukhona okwamanje bathini abantu nxa likhulumisana labo bafuna kwenziweni kahle kahle ngalolu daba?
Batsatsa ukuthi labo bayafisa ukuba yingxenye yalabo abantu abazatsho ukuthi kwenziweni kodwa okuluhlupho yukuthi kabamthembi uhulumende ukuthi engabe eqinisile yini udaba lolulungiswa ngoba uyabezwa besithi khona kodwa sisefu yini imihlangano emibili esiyibambileyo namhlanje bonke abantu kodwa abalaqiniso lokuthi uhulumende akutshoyo yikhaza kuphila kodwa bayafisa ukuthi ngabe udaba lolu luyalungiswa ngoba babona ukuthini amanye amadala direct victims labantu abangama direct witnesses baya besedlula bafisa ukuthi bethi besedlula labo bechiye bechilo into engancediswa ukuba isombululo lokuthi babonani lokuthi bafisa ukuthi ngabe kwenziwani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu esigabeni seMathebeleland eBhejwe likaZulu. Umlangagwa yena uthi uphakathi kokulungisisa lolu daba esebenza lenkokheli yosiko esigabeni seMathebeleland.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele siphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com libika ukuba ibandla le-MDC Alliance selisole uhulumende ngokufuna ukubhadalisa uZulu imali yama-passport ngedola leMelika kodwa izisebenzi zona ziholiswa ngamabhondi lama-RTGS. Iphephandaba le-News Daily libika ukuba abaholi bamaqembu enguqu akusigaba se-Premier Soccer League bazahlangana ekupheleni kwenyanga bekhulumisana ngokuhlela amalanga okuqala kwemidlalo yalesi sigaba semidlalo yenguqu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi bamabandla ninjani ngezindawo ngezindawo ayithi naziyaphila. Siyabonga kakhulu ukuzethulela izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala. Siyaziva izindaba lezi zenzakala ekhaya. Amapholisi abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebatshaya, besenzani, bebahlukumeza. Besenza yonke into but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapholisa uthi ngani ayenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Yazi amapholisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu laba besishonini but hey. Kwesinye isikhathi abanye abantu abakwazi ukubusa shimu. Lento lesi out of order. Please abazame ukuzinuka amakhwapha laba bafowethu laba bangamashona laba basesipholiseni laba. Bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe benesikolo mani. Ayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than lento abayenzayo le. Abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathelwa izimali ukuthi ngani umsebenzi wama pholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungana
ikancedo khona ikaba khona. This is wrong, man. Ay Zimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga, ezilungisa buswa nje lishona. Ah kuzoba nzima ukuthi be right shem.
Umumo esigabeni sakithi ngapha ePlumtree ukhubeka usiba mubi ikakhulu ezikolweni lapha. Masikhangela ngemfundo yabantwana nekusasa labo, hayi kunzima impela. Kunzima kunjalo, uhulumende ukhanya edonsa inyawo ngodaba lwakhona. Isicelo esilaso sokuthi ngabe uhulumende uyakunanzelela ukuthi abantwana labo bayikusasa yabazali babo, ngoba abazali balokho beguga besiya phambili. So ngabe uhulumende uyaqakathekisa ukuthi abantwana laba labo kumele bafunde bekwanise ukuthi kusasa bebe lemisebenzi, bebe yibo bazasiza labo bazali abalokho beguga besiya phambili. Kodwa into engiyibonayo ukuthi uhulumende uqakathekisa eminye imisebenzi engahambelani lezemfundo, eqakathekisa amasosha kakhulu ewafaka phambili. Kuyasihlupha kakhulu khonokho. Isicelo sami ukuthi nxa engabe ezwisisa mbe sizwa, aqakathekise ikusasa abantwana, abantwana bafunde, aqakathekise ikusasa yabantwana beZimbabwe, aqakathekise iZimbabwe ngokwayo, aqakathekise uZulu weZimbabwe jikelele, ngoba eqinisweni nxa kungaqhubeka kuhamba ngendlela enje, angiboni ilizwe leZimbabwe litshintsha, angiboni ilizwe leZimbabwe lisiba lengqubela phambili. Instead lizawuyela emuva okwedlileyo okuzaba yisimanga, silibone selisedlulwa ivini langamazwe alezi anjengaboSomalia and company. So uhulumende uyazwisisa, akhangele izikhalazo zabantu, akhangele izikhalazo zamateacher, akhangele izikhalazo zamanensi, akhangele izikhalazo zezisebenzi zonke, abesebona ukuthi angenza ubungcono bakhe, laba abantu bathole impilo engcono, labantwababo bathole impilo engcono, lemfundo lako konke. Ngiyabonga.
Ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle, nonke ngezindawo ngezindawo, siyathemba liyaphila. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize, simcriticize ngemisebenzi yakhe. Uyabona uma uyenza kahle, siyabe sizakhuluma ngawe kahle because siyabe usenza kahle. But uma uyenza kubi, siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi. Le nto eyenzakala eZimbabwe leya, this is out of order, irongo kakhulu. Amapolisa ngala busy, abantu ba busy batshontsha izinkomo zabantu, batshontsha imali, babamba amabhenki, inkunzi, bayenza yonke into. Imisebenzi wamapolisa lo, imisebenzi wamapolisa lo, ukuthi ngala mapolisa busy agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisizelayo abangalacala. Bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga, bengena shi kwezembuso wazingane. Sokungamasosha asisakwazi, ngamapolisa kumbe amasoja asisakwazi, because indlela abayenza ngayo, hayi bafowethu lina besesihloneni, please ngicela nikele izinto kamakhwapha mani. Hey, lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu, kuzaphela lokho kuyinto kwenu elikwenzayo lokho. Ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho, ayikho into engapheliyo. Ingungwa izizikhala kakhulu isizadabuka.
Sanibonani Studio 7, ninjani nonke Studio 7? Bengisacela ukukhuluma labantu be-MDC Alliance ukuthi ababize uChamisa babuze i-way forward ukuthi kwenziwa njani, ngoba uChamisa kuye kusase-right noma indlwisitsha. Hayi, thina sizihambela noMonzora noMakhuphe ngapha kuleli side lethu. Owena umuntu lo uChamisa angazi noma kaphelela ngekhanda, wayehluleka ukwenza izinto kusase early, manje sekuvery late, manje xa levula iparty manje angazi abazobe belokhu besamlandela. Hayi, and then enye into futhi uChamisa kahle kahle, mina kwelami side kuba yimi umkhulu wamapolisa, kuba uChamisa ngambopha kudala uChamisa kafanela kuba semphakathini lo, fanela avotshwe, kambela abantu eZimbabwe amanga esithule party. Okwamanje kuvotshwa abanye abantu kuye kuChamisa. Angazi, ayi president yinangakwa i-government yakhe ilunge kakhulu, kufanele kuba kuyavotshwa uChamisa.
Salibonani Studio 7, ninjani nonke Studio 7 nabalaleli bayo. Yabe nisacela laphana kuChamisa ukuthi khona njengobana isesithi khona yena kufunakele ukuthi kuyokhulunywa ebizizane. Izane njengobana isithi yona nayo uChamisa sephelelwe umphako, izane iqinisile mayithi uChamisa iphelelwe umphako, ngoba uChamisa ufuna kuyo ukuthi kuyokhulunywa, kodwa yena echiye emuva kungalungiswanga, akakalungisi indaba yakhe lo Monzora.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthethwa kwecala lepolisa uDerek Chauvin wetheswa icala lokubulala omsundu uGeorge Floyd selifika emaphethelweni ngemva kobufakazi obuphiwe yingcwethi ecwayisisa izidumbu uDavis Fowler odabuka eZimbabwe kobulawayo. UFowler uphe ubufakazi bokuthi uFloyd engaba wahitshwa intuthu yemota yamapholisa eyayimi lapho ayelaliswe khona emgwaqweni. Abachuchisi labameli baka Chauvin sebeqedile ukubuzisisa abapha ubufakazi, njalo sokukhangelelwe ukuthi ngomvulo kuzethulwa amazwi okugcina awabachuchisi labameli baka Chauvin. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha, umnumzana Dan Moyo, obelandela obekusenzakala emthethwandaba.
Ye, ngempela umpolisa lo uChauvin ulecala ngoba into eyabona ngala umhlaba wonke jikelele efake idolo lakhe phezulu kwentamo kaGeorge Floyd for imzuzwana edlula isishiyangalolunye 9 minutes emfithizele phansi ethareni ngedolo. I think anyone ubona ividiyo leyana kuyacaca ukuthi uChauvin nguye wabulala uGeorge Floyd. Indlela elihamba ngakhona, i-case ehamba ngakhona, I think i-prosecution siyenza umsebenzi omuhle kakhulu ngoba ama-witness ewalethileyo kuqalisa from ama-bystander ababona lento isenzakala kusiya kuma esingathi ngama expert witness abalolwazi ngendlela yokuthi umuntu ufa kanjani maye evalelwe umoya engasakwanisa ukuphefumula. So samuzwa uGeorge Floyd lapho ekhala ehlaba umkhosi ebiza umama wakhe ecela ukuthi hey uyehluleke ukuphefumula, ucela baba bamu release, but sambona lo Chauvin eqhubekela phambili for isikhathi eside efake idolo lakhe. So mina ngombono wami hayi ulecala ngempela.
Siyabona ukubana kube lesizalwane seZimbabwe obe ngomunye umfakazi, abanye basola ubufakazi bakhe, wena ububone njani?
Isizalwane seZimbabwe lesi okuthiwa nguDavid Fowler esisibone lapho sinikeza ubufakazi kuntetho ndaba yokubulawa kukaGeorge Floyd nguChauvin. I think ubufakazi bakhe buyasolisa kakhulu ukuthi inhloso yakhe yini. Angazi noma bayabhadalwa yini laba bantu ukuthi banikeze ubufakazi obudefender into e-obvious kangaka kumuntu wonke owayebonayo. I think kuhlungu kakhulu especially kufamily kaGeorge Floyd ukubona lo muntu ebuya ezonika ubufakazi obuphikisa into ecaca esobala ebonwa ngumuntu wonke ukuthi uChauvin wabulala uGeorge Floyd. Njalo uwitness bakhe lo muntu kwakobulawayo lo David Fowler bebu weak kakhulu ngoba esikhathini esiningi ubengakwanisi ukuthi asupport imibono yakhe nge-evidence. Kwesinye isikhathi besithi hayi angikwazi, anzange ngu-research lokho. Mina nje ngibona ungathi nje ngumuntu o-racist lo uDavid Fowler, ukuthi wasuka labo u-racist bakhe khonale esuka e-Rhodesia esiya e-South Africa, waze wafika labo lapha e-America ulokhu eqhubekela phambili ngoba u-racist bakhe. Ngoba akusikho kokuqala, sizwile njalo ukuthi buke wakwenza futhi okufana lalokhu e-Maryland lapho ahlala khona ecaleni lapho kwabulawa khona umuntu omnyama oleminyaka engu-18. Namanje icala lona lelo lokhu lisakhulunywa ukuthi ubufakazi akunika lapho babungekho mqoto. So ubufakazi bakhe mina vele angibusapoti ngoba butshengisa ukuthi uzama ukuphikisana le nto eyabonakala icacile emuntwini wonke owabona ividiyo yokubulawa kukaGeorge Floyd.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla lezaphu lithi lisachwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzana uPF eyake yaba kubandla lePF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khaya Moyo, Kembo Mohadi labanye. Ingcwethi kwezempilakahle ithi abantu bengesabi ukuhlatshwa umjovo we-COVID-19 ngoba kulembiko yokuthi uhlobo lwenye yamajekiseni e-COVID-19 asemisiwe ukusetshenziswa ngoba abanye abahlatshwayo benqume igazi kwafalo yedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje livalelisayo. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.